Lokho kwethulwe emhlanganweni oqoqwe induna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kwakukhulunywa ngomunye ukuba le rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law. Bayiphandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwangu. So ekugcineni ngenxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi. Sithuthukise ukuqalela inkhangelo yobana kulama key systems. Izinto ezizo ezikhangelele ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhangele ezemfundo, education, nanjo. Ukuthi education yokuqalela singathuthukisa kanjani, kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo, obemele uSazini Ngwenya, owebandla lezanu PF, uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lo muntu. Nakathi sokhe siqhebaqhebana lapha labangani bami, kala lemthwakazi, lale sisi. Angazi bona umbe babangafuthi sihlangane, hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha zaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kasi siyangena ezekhi ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibone ngathi nguWard 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lanqalile ezikhipha abanye lilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqokele ize lifike lazo phandle lingabonakali lizigqokile. Nalazikhipha se-political party. Le khadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni obuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa usekhulume kaningi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi ngingu-Anastasia Ndlovu.